convinced yali kube le ndumba yabantu efambeweyo yikhankasela ku-Safe Security ye-South Africa abantu abangaba-123 bakabe bayakhankasela ngoba bekukhona kumagrubhethu sasa so labo bekhona belibe bethatha ama-screenshot labo bekhuluma kuyo babakhuluma izinto zama-weapons njengalezo izinto zama-CLBOMB esithi khona sizahamba zisiyashuta khona ngaleyo so abantu laba mina bengibona ngani ade bengafuni ukuthi khona thina linge irestrambe siyiprofisa khona ngalo so angazi ukuthi khona abantu laba ngabantu
manje njengoba selimisiwe kanje kwini elizakwenza njengehlanganiso
okay kathi sisine kwevo lokuthi khona sihambe kwi-president wekakaza uRamaphosa uRamaphosa sikhuluma naye in a professional way like politician and singasakhulumi njengabantu sikhulume naye njengomuntu ese-ofisini yakhe ye-politics
lapha abanye bakhala ngokuthi kungani lingabambani njengenhlanganiso ezise South Africa zonke nxa lifuna ukuthi libe litshengisela emisina ukuyini okungalimisa ukuthi libambane njengenhlanganiso likubona njani lokho
lokho yikho ade sikofisa thina siqalisa ukuyenza ama-movement lawa okuprotesta ku-embasy nakumabhoda wonke yikho ade sikofisa manje lapha futhinjengaleyo njengoba ngisilile khona into lezo zikhanya zihlangene ngesilingo lekanoko khona kumithapa izathela ukuthi khona kule kanda le-CCC le-reprogressive Zimbabwean group le esesouth Africa so mina bengibona ngangiphiwa khona lapha kulokudenselana akusoze kubuye lokuzwanana njengoba likwazi i-politics ukuthi zinjani kanti uyabona so ngathela ukuthi khona background kuyabe kulama-intentions amanye bandla lebandla abayabe benawo ukwenzela ukuthi khona izifiso zabo ziphezulu siyalisana asifuni ukubambana ngoba thina siyalisana and yiyo i-problem yena opposition parties ezimbabwe bayalisana yikho kungabi lokuguquka so mina bengi-advise ezimbabwe lama-opposition parties ukuthi ona nxake ukuthi sifuna ushintsho ukuthi nxasithe ngesindebele ukuthi khona ushintsho sithithi khona kule nto evele ikhona into leyo sifuna ukuyishintsha abantu akazayishintsha yilabo abangekho involved entweni yona leyo efuna ukugqulwa.